sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 2 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ivolu e small people and that is the queue. Abantu befukumile ngokuningi kwezohlanga. Ngithemba abantu bazofukuma kwezohlaba sibili. Sebebona ukubana ijackson ibesizo ngoba athi besibona abantu beshaba saqala babona sibona o vice president yohlaba sazobona president labo sebehlaba.
Idolobho lakobulawayo namhla lazise ukuthi amakilinike alo abalisa eluveve phelandaba mzelikazi lenkulumani avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Ngalesi sikhathi se-COVID kubenzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana njalo lokuvikela ukuthi lo mkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ekulenjini.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe lonyaka akhala izimathonsi ngokwehluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngephasika kulandela ukuhlasela kwe-COVID-19. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo u-Abednego Skhosana onguye esithakazelela ikhefu lephasika sikwetshise laye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokutshona kwelanga layizolo inani labantu abakade sebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 vaccine eZimbabwe liselizinkulungwane ezingamachumi aphose afike ayisitshiyagalolunye 87,791 kuthi asebehlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamachumi aphose afike amane 36,896 labulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1523. Ukunjalo nje idolobho lakobulawayo namhla lazise ukuthi amakilinika alo abalisa eluveve phelandaba mzelikazi lenkulumani avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kusukela ngehola lika 8 o'clock ekuseni kusiya kwelika 12 o'clock emini ukwenzela ukuthi abantu bayihlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Ukhansela Phoebe Msipha weluveve othi uhlatshiwe lijekiseni izolo ukhuthaza abahlali baleli dolobho ukuthi labo behambe bayekwamukela lomjovo.
Mina ngilethemba njengokubona ivolu e-small people and that is the queue. Abantu befukumile ngokuningi kwezohlatshwa. Ngithemba abantu bazafukuma kwezohlaba sibili ngoba abantu sebebona ukubana ijackson ibesizo ngoba athi besibona abantu beshaba saqala babona sibona o vice president yohlaba sazobona upresident labo sebehlabile sabona ukuthi hayi engakathi vele njengoba upresident wakhe wathi wena ungubani. Sazibuza ukuthi nakele sengobani esinikele ukuhlaba ngoba ngingaomela abantu anti ngezele lawo sebeyisibonile uhlatshwe ngoba xa ungenzanga abantu asebezelile lokukhuthaza ukuthi behlaba bathi kanti uyangikhuthaza ukuthi ayihlaba yena engahlabanga. So hayi, ngithemba abantu bazafukumela phansi phezulu. So namhlanje angazi ngisendeka abantu about 50 or 70 akade hlala lawo lami ngizibhotela nje njengokhasla ezikhona ipho yami namhlanje yokuthi lami ngikhona ngangemsebenzini wami.
Mhlawumbe belibona indwendwe emadolobheni emalokitshini ke njengawona la amakliniki aweluveve awephelandaba langaphi ubona ingani abantu bengahamba ngobuningi babo ngaleli khefu lephasika?
Okukhona engingakutho ukuthi nami ningi bengingacabangeli ukuthi inganamhla kovuliwe emakliniki ngenkanti njala kulikhefu namhlanje akuvulwanga. So engingakutho ukuthi lami-ke sengingabakhuthaza-ke abantu infilting zawo ngingandlula khona kusasa ngoba ngaqala kwele ndawo ngiyikhangela luvezi lapho ukuthi ingakunjani ukuthi abantu bahamba ngokuningi babo yini ukuyahlatshwa. Ngithemba bazadlula khona ngama-11 or 12 khona ngale
Uhulumende uluphethe kuhle yini udaba lolu lokuhlatshwa kwabantu?
Hayi, mina ekuboneni kwami ngibona ngani uhlelo lolu luhambe kuhle sibili ngendlela enhle. Ngoba siyabona bakhuluma kuma-radio, kukhulume la kuma-TV, kumenyezele yonke indawo ukubona abantu abahambe kendani beyohlatshwa. Bona ngani sibili akula lapho kufikele khona yonke into iyenziwe ngendlela ephakemeyo. Abangala ama-TV labo anti kulewe dokumawuthi njalo kungithi njengaba ama-cancers esikhamba sesimemezela lakho konkana kuyaphathisa. Mbona ngani hayi izinto lihambe indawo yonke sendle ukuthi abantu bayihlatshwe.
Lowo ngu-Councillor Phoebe Msiphaka ward 9 eLuveve ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe elonyaka akhala ezimathonsi ngokuhluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngePhasika. Kulandela ukuhlasela kwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekwaBulawayo.
Lonyaka njenganyakenye ukunanzwa kwePhasika kwehlukile kungenxa yemigoqo eyethulwa nguhulumende elandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization yokumelana le-COVID-19 eziyalisa abantu ukubuthana bebanengi. Umfundisi uSaint Sibanda uthi i-Easter likhefu eliyinsika yamakholwa amanengi.
Isikhathi se-Easter siqakathekile kithi amaKristu ngoba isikhathi lapho esikhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. Ivangeli lethu lonke lime ngasonesi sikhathi. Ngakho-ke ngalesi sikhathi se-COVID kube nzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana njalo lokuvikela ukuthi lo mkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ebulenjini.
UNkosikazi Linet Dube olikholwa lesiKristu uthi ziningi indlela zokunanza iPhasika abantu bengabuthananga.
Kuqakathekile ukuthi amaKristu ngesikhathi lesi se-Easter nxa behlangana ukuze bebe lama-services bananzelela ukuthi khona bayalandela umthetho ofakwe nguhulumende ukuthi abantu abedlulisi inani labantu abangu-50. Singabacomplacent kungaba lula ukuthi khona umkhuhlane wobhubhane ungasabalala. Siyakhuthaza abantu ukuthi khona even as they celebrate bananzelele imithetho le efakwe nguhulumende. Bengasebenzisa ama-platforms ade sebenziswa ngesikhathi se-lockdown anjenge-Facebook Live, anjengama-Zoom.
UMnumzana Ngqobizitha Donga uvumelane loNkosikazi Dube.
Sikhuthaza wonke amabandla ukuthi elandele izenqabelo ezifakwe nguhulumende okubalisela i-social distancing, ukugqoka ama-maski nokusanitizer indawo zonke abangenela kizo. Abantu bamabandla bezame ngazo zonke indlela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
UDonga uthi amabandla okholo lwesiKristu alakho ukuba lenkonzo zama-services amaningi ngelanga.
Amabandla nxa efuna ukufinyelela abantu babo endaweni ezihlenyeyo, abangakwenza ukuthi bebe lalo kuthiwa ngama-staggered services. Kuthi ekuseni bebiza abanye abantu, emini bezanye abantu, ntamba mabizanye abantu.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhano lwe-COVID-19 yakenye, inhlelo eziningi emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe ziphazamisekile ngoba kube le migoqo enqabela abantu ukuba bahlangane bebanengi ukuze igcikwane lingamemetheki lula. Le yiPhasika yesibili ukuphazamiseka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19, kodwa lonyaka kube ngconywana ngoba uhulumende weZimbabwe ekethise iziqondiso zokubuthana kwabantu, evumele ukuthi amabandla bangabuthanisa abantu abangamashumi amahlanu sikhathi sinye. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namuhla siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elamerika lokhu likhokhela ekubeni lenani eliphezulu kakhulu emhlabeni jikelele labantu asebefunyene bele COVID-19 kusukela laqhamukayo nyakenye. Sebeyizigidi ezedlula ezingamashumi amathathu lengxenye 30.5 million leli gciwane elabulala abedlula ingxenye yesigidi 553,000 kubika abekolejini ele Johns Hopkins University. Amagqwetha avikela umpolisa omhlophe uDerek Chauvin othoniswa icala lokubangela imfa yonsundu uGeorge Floyd ngokumkhama ngedolo okwemizuzu phose elishumi wavaleka ukuphefumula eMinneapolis kwelemelika nyakenye. Aqhubeke edinga izikhexe angazisebenzisa ekubalekeleni icala bezama ukumchaza uFloyd njengomuntu owayengaziphathi kuhle njalo ethatha izidakamizwa ezingabe zabangela imfa yakhe hachi nguChauvin. Ugatsha olubona ngezisebenzi olelabor kwelemelika lubikwa ukuba ngenyanga edlileyo kambimbitho kudalwe imisebenzi ephose ifike isigidi 916,000 okulinani eledlula okuphethwe kabili kulelenyanga kanhlolanja. Kulinani njalo ebelidlalela kuleso silinganiso okwenyanga ezinhlanu zokucina ngomnyaka odluleyo ka-2020. Umkhokheli wamalunga awedale lesenethi awebandla lama-Republicans, uSenate Minority Leader Mitch McConnell, ufunga ukuphikisa umthetho ongakhokhelela ekusungulweni kohlelo lokwakha isizwe olubiza ama-trillion edlula amabili amadola, $2.3 trillion, ngumongameli Joe Biden wele Melika.
Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eZimbabwe Teachers Association, ubumbe Zimta, ithi kusukela ngeviki ezayo amalunga ayo azakuya esikolo kathathu kuphela ngeviki ngoba amatitsha la engela mali eyeneleyo oyokuya emsebenzini okwamalanga amahlanu. Lokhu kuvunyelane ngemva kokuba inhlanganiso le ibe lomhlangano lohulumende othembise ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso esincinyane. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZimta, umnumzana Richard Gundane, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ikhonoko kuzaphazamisa indaba yokufundisa ezikolo ngoba imali esiyithola njengababalisi kayikwani, kayenelisi ukuthi umuntu aye emsebenzini okwambalanga amahlanu. Imali ebhadalwa nguhulumende ikwanisa ukuthi ababalisi basebenze okwamalanga amathathu kuphela. Sibe sibacebisa sithathe isikhathi sonke umnyaka uqalisa, sibacebisa ukuthi kuqakathekile ukuthi izikolo zinakavuthi udaba lwemali oloholo lulungiswe. Kodwa kukhanya ngani imali vele ababuya layo ingasikhuluma kayikwani lutho.
Manje yena uhulumende limazisile na?
Yebo, uhulumende uyakwazi khonokho. Ngoba sivula izikolo sikhulumile thina sathi hayi siyavuma ukuthi izikolo zivula ngoba lathi umsebenzi siyawuthanda kakhulu. Lathi siyafisa kakhulu ukuthi abantwana baqhubekele phambili ngezemfundo yabo. Kodwa into esikhona khathesi ukuthi imali esiholayo yayikwani. So thina nxa sikhangele imisebenzi yama-ministry achiyeneyo sibona ukuthi kasilankinga inkinga enkulu nxa ukuya emsebenzini yi-ministry ka-primary le-secondary education. Inkinga ekhona khathesi isivela kwi-employer wethu ongu-public service commission kumbe uminista we-public service and social welfare. The ministry of parties mali. Kumele ke ukuthi inhlelo lama-programs abe Ministry of Primary and Secondary Education ancediswe aphathiswe nxa sesikhuluma ngezezimali ukwenzela ukuthi i-back to school yangkhona ingasoze iphambanisile. So thina umsebenzi siyawufuna njengababalisi, sifuna ukuthi sifundise abantwana bethu kuba imali yangkhona okumele ukuthi incedise ukuthi yonke into leyo ingenzakali. Yiyo
manje njengoba kulezinye njalo inhlanganiso zamatitshala zona ziyavumelana yini lani, kumbe sizabona abanye besiya emsebenzini abanye malanga wonke abanye bengahamba?
Hayi, thina sikhuluma siqondane le-Zimbabwe Teachers Association. Abanye angazi ukuthi baza kwenza njani, ngoba abanye abaningi vele kasibazi ukuthi kanti bavela ngathi baya ngathi, so kasoze sikhulume ngabo.
Lo umnumzana Richard Gondane unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseGwey Room.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Okwamanje sike sizwe abanye bekhuluma lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela inkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi le-VOA Ndebele.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo, liqhubeke lisenza kanje, lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini, ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi sakhetha abantu ephalamende besimele under i-MDC kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi kesihlonitshwe, loba kunzima loba kunjani sizaqhubeka siloke sisekela, ngoba sikwazi ukuthi kunzima ilungelo labantu kalihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo nguPeter M. Dlovu ngise-Plumtree ngokokuhlala eMangwe District. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Kahle kahle bengifuna ukuthi ke ngiphawule lapha ngokuncane lapha ngabakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe. Abakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe bagijimisa ukudla imali, abakhangeli ukuthi ilizwe limi njani. Ungakhangela isikhathi esiningi bahlala bephikisana ngokuchothozana, kuphela kuchothozana, ilizwe lokhu lisifa, ilizwe lokhu lisifa, lisiya phambili ngoba lokhu bechothozana, bechothozana, kuphela kudilizwa ongamaphathi, kuhlanyukwa, kubunjwa ongamaphathi ongaqedakaliyo, ilizwe lisifa. Besicela ukuthi shiwo abantu bakithi beke bebe lengqondo yokwakha ilizwe, beke betshiyana lento zepolitics lezi zokutshona bechothozana, lezokuthanda imali. Beke betshiyana lokuthanda imali. Imali yiyo ebakhathazayo ukuthi umuntu wakhona ufuna ukuba mkhulu every time, wonke umuntu ufuna ukuba mkhulu, sonke singaba bakhulu kathi kuzahamba.
Laba ngabanye abakhulumela uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi VOA Ndebele.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 upogine. Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, inambaling komile wena. We baba, gonze magunomtaba. We baba, 7 upogine.
Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wengoma zokholo uAbednego Skhosana onguye sithakazelela ikhefu lephasika sikwetshiselaye. Asizweni ixoxalo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Sikukhephule phasika kunje nje kuba kuhle ukuthi sijabulele lolu suku ngomculo wengoma zokholo. Siphethe uAbednego Skhosana yena ucula ekoBulawayo udabwe ngaphi yena?
Uka ematopo ezintabeni esigabeni seGulathi. Ucula ngiqale ngimncane kakhulu. I remember evele ngihlabela kuma church choirs, ngihlabela sesikolweni kuma school choirs, senza ama competitions lapho. So talent linazele ukuthi ngisukela lo kathana kathana kakhulu sesemncane. So ngakwona ukuthi ngcono ngiqhubeke ngale talent. So ikho ke ukuqala kwami ukuhlabela ngo-2017 lapho ngiqala ukuhlabela le Amon Sound.
Sana uthi wavela wakhula ukhwabitha umdumo wokholo lwesiKristu ngoba ekhule ecula ecaweni.
Dume gospel ngithande kakhulu, ngakhulela ebandleni. So ngo-2019 I introduce my first new album ehloko esithandwa lenkosi ebalisa ingoma ezisithemba umtshato umsebenzi lezinye zankhona zona zingu-8 in an album. Abalaleli bawuthanda kakhulu umculo wami okokwenza ngaqhubekela phambili ngokucula umdumo wegospel.
Ngoba lenkuthazo enkulu ukuthi acule siya phambili angabuyeli emuva.
Lokwengeza lami ngathi hi mana mphamsenta lami emphakathini uNS Masongela enisebenza la kwela South Africa. Beni ukuthi enisebenza la kwensebenza lo vela phikumbo engwenjayela ama instruments njalo engezela lama backing vocals. Beni ukuthi uGodfrey Nyati ngezela ama backing vocals. Beni lo Nesta Skhosana engezela ama backing vocals.
Ungakahambi umculo wakho bengawuthola ngapi abalaleli Skhosana?
Funa umusic wami liyawuthola ku-YouTube, ama videos akhona nga-uploada ku-YouTube. Then abafuna ukuthi sixoxisane nje ukuthi umusic bengawuthola njani khona ku-Facebook Abednego Skhosana, Instagram khona Abednego Skhosana, uTwitter ngkhona Abednego Skhosana. Then abangafuna ukuxoxisana lami kuWhatsApp ngoba nje kungifonela inamba zami yasihamba nazi 0776-550-789. Ngiyabonga kakhulu kwalani balaleli.
Sikuthela woza woza Friday ngelanga liqakathekileyo lapha indodana kaThixo uJesu Kristu wabethelwa esiphambanweni efela izono zethu. Besilibazisa namhlanje ngengoma zokholo uAbednego Skhosana oculayo kontuthu ziyathunqa. Good Friday, good night, libele kefu elingelangozi. Igama lami Ezra Chisa Sibanda.
ehlukane esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakobulawayo namhla lazise ukuthi amakiliniki alo abalisa eluveve phelandaba Mzelikazi lenkulumane avuliwe ngaleli khefu lephasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.